umkhuhlane wesistula okuyihubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebekuleba isikhathi eside. Umuntu kumele abekuleba xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekuleba ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport. Ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nezikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal, kube lesikhala esiya esinyeni. Yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke leyo i-obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke. Kuyakwe ukuthi nxa inyanga ezintathu sezidlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo bayabehamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebendaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane lemithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezame ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyela pheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lolo silufunde namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba omama abaningi bahleli ezindlini behleli lezifo abangazi ukuthi ziyeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lomkakhe. Njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe engasenelisi lokuthi ahlangane lomkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International unkosikazi Nokholo Machazi uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa ifistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
Zimbabwe ingcitshi ezelapha ifistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abeWorld Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Africa le-Asia banefistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane wefistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa abebambelela ensembo labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane wefistula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.